Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 8 Mpandula 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo LACCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi usebalekile elizweni ngemva kokuba amapholisa ethule umbiko izolo esithi ayamdinga ndawonye labanye ababili.
Sasiloke sisithi amapholisa azinzile kodwa okwamanje sesibona ukuthi sokuzimbila zentabanye lezano.
Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches uthi ukhetho aluqutshwanga kuhle ngalokho kumele kube lenkulumo zokuxazulula lolu daba.
Yebo umsakazi amaphoyisa sesiwatshelile sathola imvumo thola vele igwalo ukuthi khona siyavumeleka ukuthi singatshengisela la basebenzisa vele imithetho yedemokhrasi.
Kambe umumo welizwe uzaqhubeka umadlodlongwana na?
Ngasukukhangele ukuthi isifo idliwe, I'm not sure because it's not transparent as what transpired endaweni ezingamaconstituents onana apho ngo-announcer within a short period.
Ivandla le-CCC lizatshengisela kwele South Africa lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo LACCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi usebalekile elizweni amapholisa ethule umbiko izolo esithi ayamdinga uMkhwananzi ndawonye labanye ababili. Amapholisa athi ozawatshela ukuthi abasolwa laba bangapi uzaphiwa imvuzo wenkulungwane yamadola eMelika i-$1,000. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi uMkhwananzi ulamacala amabili awadala ngomnyaka ka-2019 alokhu engakapheli ukuthethwa ngoba wekela ukuya emthethwandaba. Uthi njalo abanye abasolwa ababili uClyde Mashojera loNoel Muneweyi bona betheswa icala lokuchisa imota yomnikazi eHarare ngosuku lokhetho. UNyathi uphinde wafaka imfanekiso yabasolwa enkundleni ye-X eyayithiwa yiTwitter. Kodwa uMkhwananzi laye eloba kuTwitter uthe usebalekile waya elizweni angalivezanga. Uthe amacala awetheswayo alahlwa yinkantolo kudala ngakho uthi uyahlukuluzwa nje kuphela nguhulumende weZANU-PF ngoba ekhulumela ibandla le-CCC njalo esola indlela okwenziwa ngayo ukhetho. UMkhwananzi kadobhanga ucingo lwethu njalo kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasbanda.
Sizwa ngegrapevine ukuthi bafuna ukubopha ama-MP akwana 7 ukwenzela ukuthi babe le supermajority e-parliament lapho abathi bangafuna ukuguqula i-constitution bakwenze mahlayana kungala dilisana. Yikho konke lokhu sibona ngani ngabantu abafuna ukusebenzela ibandla leZANU ngoba ubaba uPromise Mkhwananzi sebemfuna njengenyamazana ngenxa yokuthi soappointwa ukuba nguspokesperson. UMkhwananzi ede khona iminyaka yonke sokuvumbuluka khathesi ngoba ibandla selitheka abe ngumunye owabakhulumi esidinga ama-national spokesperson. Yikho ke sebesesaba ukuthi kungcono bamethusele bamvalele kungalacala. Sibona ngani lokhu yi-prosecution, ayisikho ukuthonisiswa inkantolo. kulusizi ngoba amapolisa sehamba ngonyawo luka Smith ngezikhathi zecolonialism lapho amapolisa ayesetshenziswa ukuhlukumeza lokubopha lokubulala abantu besenzela ukuthi uZulu weZimbabwe ahlukume esabe.
Lingathi ugcinakele yini umkhwanazi lapha khona, asisoze sibone abantu sebemzingela njengoba kuthiwa kule 1000 ezaphiwa lo ozatshela amapholisa ukuthi ungaphi.
Lapho okulo mkhwananzi lalaba abantu asikwazi, njengoba sebephiwe izimali, sebethenjiwe izimali, abantu bephakathi kobuyanga bangaka besidla ingqoqo zomlomo, hhayi sebezuza umsebenzi, sebezamzingela umkhwananzi ngabungani bazikela ibhalabhala mbe impala ngoba indlala ibhahlile emakhaya. Kungenani siyabeloke sithi indlebe silalele ukuthi uxakuxaku lentonga kuzawela ngapi, kodwa sifisela bonke laba abadingwa ngamapholisa ukuthi kabagcinakale kahle, badinga amaloya abo. Uma kusenza bahambe bayezihenda kwenzela ukuthi amacala la adlule masinyani, ngoba ngokubazilwa akula macala abalawo. Amapholisa sesenza izinto abangazange bazenze, sasiloke sisithi amapholisa azinzile, kodwa okwamanje sesibona ukuthi sekufanana le-political parties sokwizimbila zentabanye lezano.
Alo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, ilunga lebandla eliphikisayo le-CCC. Abalandeli bebandla le-CCC abahlala kwele South Africa baqoqa ukutshengisela besola impumela yokhetho lweZimbabwe ngemva kokubuthana eBeria Park lamhlanje ekuseni. Ababhikitshayo laba bathi bazabuthana befole ezitaladeni. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa, umnumzana Trustin Ndlovu.
Kuzela wonke umuntu ukuthi afike ngesikhathi ukuze sikwazi ukuhamba phela isikhathi sekhona, sitshengisele emgwaqweni, siyosuka laphana silibhekise e-consulate Eastgate, sodlula ngase-observatory umgwaqo lona ozophumela ngase-Bruma Lake, bese siyafika laphana sizokhuluma.
Wona amapholisa akwele South Africa liwazisile na?
Yebo, msakazi, amapholisa sesiwatshelile, sesiyenzile isicelo sathola imvumo, thola vele igwalo lokuthi khona siyavumeleka ukuthi singatshengisela la. Basebenzisa vele imithetho yedemokrasi. NasePitori e-embassy kukhona futhi la sizoya khona, sizohlangana endaweni abathi Union Building, kune-triangle, kunendawo ayibiza ukuthi i-triangle laphana. Sizohlangana lapha ekuseni, sizohlangana ngabo-11, sesisiqala ngabo-12 ngabo bese siyahamba-ke sibhikisha sibhekise khona e-embassy. Mase sifika laphana sobe siziculela, sobe sikhuluma, sichazela abantu ukuthi size ngani, kungani silana, siphathekile kahle. Abantu abaningi vele bayakwazi ukuthi why sizobhikisha, futhi-ke sivele sibacacisele ukuthi sibuyaphi, sikuphi, futhi siyakuphi.
Injongo yenu kahle kahle ngeyani? Ungasitshela nje ngamafitshane.
Injongo yethu yokuthi phela sazise kubantu basemzansi, sazise kumazwe wonke lawa esakhelane nawo nakubakhokheli be-region ukuthi asiphathekile kahle ngale ndlela uhlelo lokuvota eluhambiswe ngakhona. So sizama ukuthi sibatshengisele ukuthi hayi, njengezizalwane zaseZimbabwe asiphathekile kahle, asiko happy, futhi-ke sihambisana-ke nendlela iSADC nabanye abahloli noma mhlawumbe ama-observers ababone ngawo ukuthi khona ukhetho lwaseZimbabwe belungeke free, fair and credible. Ngale ndlela sizama ukuthi abasiphete esingathi ku-international community nabo baze phela balekelele nabo abantu abakule region bonke besadiki nabo babone ukuthi hayi asijabulile thina sijabulanga neze siyakhala ngendlela okwenziwe ngakhona isifiso sethu ukuthi sikhala ngokuthi ukhetho lwenziwe kusha khala ngokuthi ivoters roll besingenayo sikhala ngokuthi kunenge kwenzekile udlame belukhona sikhala ngokuthi khona bekune ballot staffing ma ballot awafikanga ngeenkathi esifanele abantu abaningi bebajikiswa bangakwazi nokuvota abantu abaningi abavotanga ziningi into esikhala ngazo
bakhona yini abavela khona ngapho eSouth Africa abangasobe eZimbabwe elikhangelele ukuthi babe khona embuthanweni wenu lo
yebo bakhona impela nje abantu abangekho embuthanweni abangekho kumaqembu ethu abangasizalwane zaseZimbabwe abavela khona la eMzansi eSouth Africa emaqembwini abafana nabo EFF nabana abanye nje abantu abasisekayo nje abasisapotayo abathanda ukubona iZimbabwe iqhakazekile abathanda ukubona iZimbabwe inempumelelo
Hello ke ngumnumzana Trust Ndlovu umgcini sihlalo webandla leCCC kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Johannesburg Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches uthi ukhetho aluqutshwanga kuhle ngalokho kumele kube lenkulumo zokuxazulula lolu daba. Umanyano lo obuthanisa amasonto amakhulu akudala uthi lanxa ukhetho lwaqutshwa ngokuthula indlela eyasetshenziswayo yayingaqondanga. Ukuhlaziya umumo welizwe kulandela ukugcotshwa kwamakansila lamalunga edale lephalamende lesenate ngemva kokhetho usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bekimpilo Mbetsi unobhala jikelele webandla leUnited Movement for Devolution elikhokhelwa ngowake wabangu somlomo edale lephalamende ekubandla leMDC umnumzana Love Momoyo.
Of course, ama parties lawa ama major parties they are on hope ukuthi elinye lizawina le opportunity lizawina le ruling line ifithi yawina but then when it comes to ukuzeki le administer ama elections fell short on administering ama elections lawa ukuthi ephume in a fair way. Of course, we can say asina shuwa ukuthi yena uthamisa ingaba for sure ila mazi 11 zakhona ukuthi uwinile yini. There was lack of transparency in the build up to elections, that is the ballot paper printing, that is inclusiveness yama political parties. Thina sinje njenge EMP vele we were never included in the process of ukuthi sibe kwazi lokuthi ama ballot lawa printwa ngapi, lokuthi khona siwabone vele inetha yawo, i-texture yawo lani, all those things azizange zinikezwe such as that. So they failed on administering ama elections. That is one ukuthi khathesi kulama controversy and there is a lot of confusion within ama political parties and which have actually escalated ukuthi kulama threat ezizani sithrethena nabantu. On the other hand, is it kona anyone wants to subvert government eya electoral, but kuyukuthi khathesi kukhangele ukuthi i-CC idliwe. I'm not sure because it's not transparent as to what transpired endaweni ezingama constituents ona lawa apho ngo-announcewa within a short period lokuthi kwahamba njani lokuthi bathabhileta njani ama results. We are not sure ukuthi kuhambe njani. Of course yona i-CC ili nawo ama-shortfalls ayo njengondaba yokuthi khona it was no structures phansi kuhle kuhle plus it's a new party. Of course that could have contributed ukuthi ezinye izinto bengazibona ukuthi ziphuze kume njani. Akusinikezi thina as EMP ukuthi i-process yama-elections lawa ayenzwa ngendlela enhle elungileyo which you can lathi sifile ukuthi this government has got i-legitimacy over ukuthi ihlale isigavene as a people of Zimbabwe.
Lithi ngabe kwenziwani kathesi ukuqhutshekelwa phambili?
Thina njenge-EMP would be so happy njengoba i-SADC i-declare ukuthi the process was flawed, would also be happy i-SADC ibuya le-recommendation which is a recommendation ekwanisa ukuba practical ukwenzakala kumbe i-process engaba some sort of a dialogue. Would be happy ukuthi kube le-dialogue within the players ezama-elections ayenzile khathesi bethu lithina aba-EMP bethu i-CC bethu i-ZANU-PF any organization which took part within these elections, they included in that round table. So it made the way forward, because at the end of the day, our elections now are Enzela to promote democracy as Zimbabwe as a whole, as a people. Aga Enzela only political parties, but Enzela even the mass citizens at large.
We in Gatesi Ogulkoko Alivanda Lako, Jalo, Kokeliwen, Nomzana, Love More Moy, Gungane and Montisa.
We could not participate because of lack of resources, such as $20,000 to participate as a president within contest. So on its own, Kologo automatically disqualified us. Then, as UMP was making the way forward, a united front as opposition. Not to put the issue of the only one political party which can take is ZANU-PF. So we are open with this. I'm going to see India, the Manama political party, the Ama opposition, which is the strongest Shanghani, Sikulume with one voice. Silungisela lapho esineka khona indaba ezinye ze-inclusivity ezihluphayo ukuthi you'll find special parties which come from Matabeleland. They've been suffering ngendaba yokuthi baphonge ufuna inkludwa nxa kuyisikhathi ese-dirty way. But nxa sesikhuluma ngendaba eze-decision making ukuthi izihlalo ukuthi abantu bake decisive in deciding for their seat, abantu laba banikeza izihlalo ngendlela enhle. So thina as UMP will be open for dialogue, which want to for dialogue with any political party efuna ukuthi isebenze lathi on equal basis. Kungena kuthiwa kule big man there is a smaller man. No. Everyone who must work as Zimbabweans from equal basis then is engaged as well, and with how best can we take you to an to part of this system as an EPF.
Hello ke ngumnumzana Bhekimpilo Mbetsi unobhala jikelele webandla eliphikisayo lezombusazwe ele United Movement for Devolution obeqoqa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ese Beitbridge. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi unobhala jikelele webandla le-ANC yakwele South Africa usevimbe olwela ilungelo loluntu umnumzana Ibo Mandaza ukuthi aye kwethula amazwi akhe embuthanweni we-OR Tambo School of Leadership. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi owake wakhokhela ibandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe osekubandla le-CCC ugcotshwe ukuba lilunga ledale lephalamende phansi kohlelo lwe-proportional representative, njalo waveza ukuba uselomkhuhlane wemvukuzane njalo. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sakazi we-Studio 7 kanye nabalaleli, ukhuluma ngunyathi esilobele siye phendula inkulumo kwabakugawule. Wabugawule mayengenayo into okukhuluma lapha ku-Studio 7 sicela ngabokuphosisa. Makathi umnangagwa uyasebenza kanzima. Yebo, siyavuma uyasebenza kanzima, kodwa usebenzela phela isikhwama sakhe nabantu abakhe, akasebenzeli thina njengezizalwane zeZimbabwe. Unjenje thina siyadubeka ngapha emazweni bizwa ngamagama, kodwa lokho ebhizi ilandelana nokuphrezana nento ezingekho, into zeZANU-PF ezisihluphekisayo. Sinsisazalwa thina sange sathola vele ukudutshekwa manje sesingamadoda amadala. Lokho kuyafana nje lokho kuthiwa kuzotshintsha izane lokho ibulala ilizwe siyaphambili. Yabonga.
Emsakazweni kaStudio 7, indaba yokukhethwa kwakameya kobulawayo laphana ngazathi yahluka, kodwa yona ilula. UChamsen akangaqambukeli, kayekele amakhansila lana azikhethile imeya ayifunayo. Hanti ngumsebenzi wamakhansila lo, umsebenzi kaChamisa. UChamisa kumsebenzi kayelokozana lomnankanga ngale estatehouse, hanti umthathele upresident kayekhona ngale, eyekele amakhansila ngapha ezikhethile umeya amfunayo. Usho ukuthi indawo yonke lezihambe ukhetha amameya wena, kumbe uzozikhethela abantu bakubulawayo. Uma kuthi uzozikhethela abantu bakubulawayo, kuthi abantu bakubulawayo ubayeziziphukuphuku phela. So thina sifuna ukuthi amakhansila lana akhethiweyo ezikhethile imeya kahle nje, yakuliwa. Asinothe tribalist, hayi sifuna ukuthi ama councilor umsebenzi wawo ukuthi ezigetele imiya mfuna siyabonga
ngalo 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 kude seven sibonani hayi siyaphila nanti hey siyakubona lokho kwenzakalayo sekwenzakele lokho kuyasikhumbuza ukuthi kwathi komunye omnyaka ilizwe selithethwe inkomo efanele alibuse kwadlalwa ngale game sokuze kunamuhla kudlalwa le game kwafonywa igugura ngondeceleni ukuze incedise ukudlala yona le game namhlanje sokule fast ifanzi layo isifanisa le MDC sifanisa le gugura ngondi sifisukunda namuhla asikukhangeleli ukuthi kufonywa okunye phezu kokunye sizaze sibamba nini phezu kwe-National Army kwafonywa i-50 brigade unkomo wakutsho ukuthi ezilongu sokube nje akusekho rayi kathi esinxa sokufonywa ifasi kuvele sokulabahlamu ngeceleni wayi kuza fonywa ifasi ukuthi yenze hayi lokhu kwakumnandi asiyindawo sesiluphele thina yithi mjibha eyayona leyi mpi ikhulula ilizwe lakhululeka sesikhululekile namhlanje sibona okunje hayi lokhu kakukuhle lokhu sifuna ukuhola amapentsheni sidle imali zethu kodwa kusokusedlula
salibonani bantu bestudio 7 salibonani balaleli hayi lapho siyakhala kakhulu ngisendaweni ese-South Africa so khala indaba yezami e hayi yasibulala bakithi sihleli khonapha e-South Africa kodwa lakhona sifuneki la ngale ekhaya sifuneka ngasuphephela angazi kasizweli ngani umnankagwa lezanu p f yakhe kuhloke bayilizwe bani eliphila so amanye amazwe ahluphwa kodwa hhayi lokhu esikubona ezimbabwe hhayi becaba besisize
sanibonani bantu bakithi ezimbabwe indawo yonke kungaba kuhle i-odio ma lingayizwa siyabonga amakhansile wonke ma sebengenile sokuvotiwe sesilindele ukuthi sibone ukuthi kuphushwa njani ezimbabwe so siyacela ukuthi kungathathwa abantu beharare bethola sebegcwele kobulawayo kungathathwa abantu beseharare begcwale plum report ngitsho nomsebenzi wokuthanyela uzosokuthiwa kufuneka imfundo sicela beke bem ukwenza into zabo lezo lo kuthanyela uzokuthiwa kufuneka amaphepha yinto ezenziwa ukulwa kwethu kungaphele ezimbabwe
ye ngibingelele enkundleni ngithi litshona njani basakazi ye siyamuza ugawule futhi uyahlafuna uthi yena abantu be-triple c lapho abawine khona indaba begcotshwa ngicabanga ukuthi ugawule ebecabanga ukuthi abantu be-triple c bazakhalala kuthi lezo ndawo zisale zisingasela abantu ababameleyo bona sebebuya sebefaka abantu babo ukuze kuthiwe khona izano ayisebenze kuleyo ndawo ngicabanga ukuthi ugawule kulento eningi ongayizwisisiyo ngicabanga ukuthi njengomuntu ohlele emnyameni ongazwisisiyo ukuthi abantu baseZimbabwe bafunani abantu baseZimbabwe sebekhathele ngohlupho ababhekane lalo uhlupho into ezingaguqukiyo kunini abantu behlupheka lokho kuthiwa bhambeli nezano liyaze liyefika nini lapho eliyakhona gawule njalo futhi akutsho ukuthi ukhetho lube lukhululekile gawule ukhetho lungeke lukhululeke gawule kulabantu abathi ma usiyavota emakhaya leyifazi ithatha ama-ID abantu ibhala lavuka lilahle amaphepha mzukwane langa lokuvota lisithi khona uChamisa kasalungeneli ukhetho kwathi endaweni lapho kulama-stronghold khona kaChamisa amaphepha kwathiwa wekho kodwa akubheke lawo gawule ukuthi amaphepha aprintwe eHarare kodwa amaphepha eHarare azangatholakala azatholakala eVictoria Falls emakhaya le kambe khonokho kwakusenziwa yini gawule lamanje uma ungabheka amarizalti okuthi khona umongameli wenu uwinile uma ukubhekisisa kahle inamba zokuthi ufike njani ukuzuwinile liyala lokuzikhipha lezekhiyenu liyehluleke ukuthi liphablishe ama-V11 lana ukuthi sibone ukuthi wawina njani konke khonokho yikuqibezela kodwa-ke mbona ingathi okwelizwe ukuthuthuka ilizwe liyaguqa ngamadolo loba lingathini
studio 7 sakubona abantu basakaza bahle abalaleli abahle ngezindawo zonke liyaphila kodwa abantu benkosi siyawezwa amakhansela asecothiwe besicela-ke ukuthi asebenze ke kutshintshe nkosi yami ebulawayo ikubuyele kobulawayo ibe yibulawayo leyakudala eyaziwayo kontuthu hhayi lokhu esesikubona manje lokhu esesikubona manje laphana kuyadabukisa kodwa-ke sizwe simnyama bakithi ake sizameni
ephakameni sizamene kuleli lizwe lethu sizamene ukukhupha umnangagwa ngoba indaba yephepha le ayisebenzi ayisebenzi indaba yephepha angeke isebenze umnangagwa angeke phume iphepha into nje efunekayo ukuthi abantu sivumelane into yodwa kungasiko ukuthi bakithi isiqhuquzela udlame kodwa ke kuyikubonisana ukuthi lwana umuntu engaphuma njani ngoba sesidiniwe ngosiyami ukuphefumula ekhaleli lodwa ukuphefumuliswa ngumnangagwa ubaba lwa ake nje sivumelane nentoda sibonisane abantu ukuthi singayenza kanjani ngalwana ubaba lwa ngoba uma singakwenzanga lokhu angeke aphume vele uma ephuma uyajiyela umuye lo uyamjiyela la uyabe embonisa ukuthi igame leyidlalwa so siyacela abantu benkosi asigqukuzeleli dlame kodwa asihlanganiseni
thina vele sabe singafuni namaprojekti ona lawa sayefuna into enjengemali futhi ilizwe leZimbabwe.
Lawo ke bekungamazwi enu balaleli elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika. Ngokuqhubeka kwempi yocuku kwele Ukraine okwenziwa ngele Russia, leli lizwe liya liphelelwa izikhali. Ukufinyelela izikhali ele Russia selitotobela kumazwe aphansi kwezijeziso zenotho ze-United Nations Security Council ezenqabela amanye amazwe ukuthi athenge izikhali zawo. Ekupheleni kwenyanga kaNkwenkwezi ele Republic of Korea kumbe South Korea ele United Kingdom lele Melika ethula umbiko munye osola ele Russia kumizamo yokuthenga izikhali kwele Democratic People's Republic of Korea kumbe North Korea. Inkulumo zokuthengisela izikhali ele Russia ngele DPRK iyaqhubeka kutsho omela ele Melika kumanyano United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Ele Russia lifuna ukuthenga izikhali eziningi ezijiyeneyo kwele DPRK ukuze zisetshenziswe ukuhlasela ele Ukraine. Ukuphumelela kwenkulumo lezi kutsho ukuthi kungaba lokwethulwa kwempahla yokulungisisa izikhali ezingaphathisa elakwele Russia. Ngokufuna lezi zikhali ele Russia lizimisele ukwephula imithetho yohlangothi lwe-Security Council ezibalisa lezavotelwa yilo ele Russia. Izivumelwano lezi zingaba yikwephula kwezivumelwano ze-Security Council ezavunyelwana ngamalunga phose wonke awe-United Nations kulandela ukuvivinya izikhali zombubhiso okwenziwa ngele DPRK. Iqiniso yikuthi ayisiko kwakuqala ukuthi ele Russia lephule izivumelwano ze-Security Council ukuze liqhubeke ngempi yalo yocuku kwele Ukraine, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Kulobufakazi bokuthi ele Russia lathenga indizamchina zohlobo lwama-drone kwele Iran lisephula izivumelwano elazivotelayo e-United Nations. Ele Russia lasebenzisa ama-drone la ukubhidlisa izakhiwo ezimqoka zakwele Ukraine. Umkhuba wele Russia wokwephula izinqumo ze-Security Council liphathiswa ngamazwe alocuku akuvunyelwa, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Ngokunjalo, elemelika lithatha amanyathelo ngokuveza lokwethesa izijeziso abantu lamankampani asebenza ukuthengwa kwezikhali ngele Russia kwele DPRK. Asingeke njalo asisoze sithule ngoba sithola ubufakazi nsuku zonke obukhomba ukuthi ele Russia liqhubeka lithenga izikhali kumazwe angamagola ukusebenzisa kumpi yalo lele Ukraine. Sizaqhubeka sisebenza lalabo esizwana labo ukuthola lokuveza imizamo yele Russia yokuthenga izikhali kwele DPRK kumbe amanye amazwe afuna ukuphathisa ele Russia kumpi yalo lele Ukraine, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Lolu ludaba oluphuthumayo oludinga ukuthula lokuzinza kwamanye amazwe. Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Lusigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. Isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi usebalekile elizweni ngemva kokuba amapholisa ethule imbiko izolo esithi ayamdinga. Abalandeli bebandla le-CCC abahlala kwele South Africa baqoqa ukutshengisela besola impumela yokhetho ngemva kokubuthana eBeria Park lamhlanje ngo-8 ekuseni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngoChris Gande. Libe lempela viki enhle.